Banengi abathi sebekhathele ukuhlukunyezwa kwele South Africa njalo lasekhaya nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Bathi okwenzakala emngceleni wakwele Zimbabwe lele South Africa kuveza ukuba kuluhlupho olukhulu eZimbabwe ikakhulu kwezombusazwe. Umnumzana Bongani Mkhwananzi okuhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uthi kumele abadabuka eZimbabwe belungise okubahluphayo kulokuthi bathole nzima kwele South Africa.
Kube kunjani mhlawumbe ukuthi ake umuntu nomuntu ake jeqeze emuva azibuze kathi ngixotshwa yini le ngabaleka kangaka. Mhlawumbe sekuyisikhathi ukuthi instead of ukuthi abantu bathathe i-risk yokuthi bachaphe imifule lezingwenya igcwele amanzi, bahlukunyezwe ngamasosha sizwa kuthiwa bachawa ngamasosha nangamapholisa abasebebotshwe badipothelwa ngale kweboda, langapha bahlukunyezwa balinde ngabantu abafuna ukulwa nabo. So into yonke le ichaza khona ukuthi isiqu senkinga kumele silungiswe. So kuyisikhathi impela umuntu lo muntu wabona impela ukuthi isisusa sokuthi aze abe isiphepheli ezweni labanye kuyini. Kumele kulungiswe, yikho kumele kulungiswe lokho.
Lokhu kusekelwa ngunkosazana Wendy Nkomo.
Ngabe siyaba lezibindi nje sihambeni ngobuningi bethu ngoba nanku vele imizansi ayisasifuni. Sihambeni selungisa indaba zelizwe lethu ngoba akusizi ukuthi abantu bakithi befela emanzini, kube ubuye ufele lalapha nge-xenophobia into ezinjalo, lekusasa labantwana. Abantwana abaningi khona lapha abala izincwadi zokufunda, so manje kusasa labantwana likuphi?
Kodwa umnumzana Sipongulube uthi abantu abaningi abasakwazi ukuthi benzeni ngenxa yokudubeka.
Siyafisa ukuthi sihlale ekhaya sisebenze sibili, kodwa kumbe sihlale ekhaya silungise ilizwe lethu, kodwa hayi isimo sinzima. Yikho kwenza abantu bagcine sebechapha ngokungekho emthethweni besiya kwamanye amazwe. Abantu bagcwele khonapha eganyeni bazama ukuya e-South Africa bayasebenzela abantwana. Abantu bachiya abantwana phandle kwamazwe bazama ukuncedisa, kunzima. Kunzima kodwa eqinisweni hayi abantu abalakho abangakwenza, ngikwazi lokuthi singathi benze.
Wokubandla lezanu PF umnumzana Malaki Nkomo uthi kumele abadabuka eZimbabwe bezame ngamandla wonke ulungisa okubahluphayo elizweni labo.
Bulawa abantu ababese South Africa uma umumo usunjengalokhu sosithi uthi phendukani libuye ekhaya.
Lokhu kusekelwa umnumzana Believe Gawule othi sokonakele kwele South Africa.
Ungani umumo wakhona ususiba nzima kakhulu kathesi. Umumo wakhona ususiba lukhuni sibili kakhulu ukuthi abantu bakithi njengoba vele behlezi iningi labo bengela maphepha njalo iningi la umumo wakhe South Africa lo ngani usivalela phandle. Yikuthi okukhona yikuthi abantu bakithi babe bezama ukuthi bebone ukuthi bazama ukuthi bezamele izimuli zabo khona ngale ngase South Africa njoba kunjengenjwayelo. Kodwa ke okwakathesi umumo lo susuba mubi kakhulu. Okuyikho sokukhangeleka kusiba nzima kakhulu ukuthi abantu bakithi bahambe lula ezindleleni lapho. Umumo wakhona ezindleleni sosiba nzima sokusu i-South African government isivalile.
Ugawule uthi konke lokhu kudalwe njalo yikumemetheka komkhuhlane we-COVID-19.
Akulanto abangayenza abantu bakithi, kuya kumele bezame khonoko abangakwenza okusemandleni abo ukuthi babone ukuthi bangathola ukuziphilisa njengoba umumo wezinto ulukhuni kangako. Ngiyananzelela ukuthi okulukhuni kathesi ukuthi i-corona la ibiye yangezelela ubunzima lobo bukhona la khona ngale South Africa. Akulanto enhle khona ngale ngaphe ekhaya lakho umumo lwakhona la unzima, imisebenzi kayitholakali kwakathesi. Kodwa-ke okukhona ukuthi abantu abazame khonoko kungabaphilisa.
Kubikwa ukuba kula bantu abadabuka eZimbabwe abafika phose inkulungwane ababanjwe eBuytbridge bezama ukungena kwele South Africa kwakungekho emthethweni. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, nguKip Stube.